sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 Mbimbitho 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
sina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngayo indaba ye solidarity ikho umongameli uAdvocate Nelson Tsamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele okunganani.
Uhulumende uthi usebophe amapolisa achaya emsekelo webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa yijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba weShanduko ubotshiwe wabhaqabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa namuhla. UTsamisa usolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaywa lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisibotshwa. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba luseqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Ostalos Seziba yenaye ohambe loTsamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone i-statement esivela ku-ministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuyinvestigator nokuthi kubanjwe abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu namalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loTsamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Sina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngayo indaba ye solidarity ikho umongameli uAdvocate Nelson Tsamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele okunganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu le Citizens Coalition for Change simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma emtare umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlele ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okhomithe njalo ngabele muva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqhakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagesi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi indaba esilwelayo. So sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababeliva indaba ze-violence le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube le nguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa kasakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi ngabantu abathunywe i-ZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yibo engasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esisini langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imihlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland emtare esakhuva umongameli uza ku-addressa abantu ngo-11 AM sikhangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa. Injongo yokuthi kuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha ama citizen. Yes, sifizwa ke kubani zanupevu iti ama pase ngatula gali bakala ngeti sizatada wandu kwa maya ama city china skangelele kubana ama zupkebe konukutula wandu kuma community jene nsuku zonke nga kuti public transport akufala nseche nsuku tatutula wandu bezanu kutu wakunga senani sizabese mtare kusasa suwa kona imkwako yonge iya ema swingo lapa isa adresa kone rucheko yes izanupevu izamukuti misu kubana usele chisinga ipambili sinangeza kesa miswa izanupevu Enxa yokuthi siqindisana lawo kumdlalo kubana ngubani ofanele ukuthunga melilizwe lephambi so izana ngeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolice kubana ethimise kunhlelo zethu thina siya emasingo sikhangela ukuthi amadalaza sivumela kubana siye phambili ngohlelo lethu emasingo ngesande so siyakhoka izizakolwane zonke zemasingo kubana amasingo ngesande siyaya
umnumzana iGift hostelo siziba umsekeli wesikhulumeli seCCC ukuhlaziya lolu daba. Untungamile Ngomo uphinde waxoxa lengcithi ecuna umbungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango, langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba. Zalokho okwabomawo waseChina okuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzana uChamisa lo odumileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo. Kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Lokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo. Izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa ele cala lawo mapolisa kumele ethe sesikwe bobani ngokubona kwakho
kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekhoti kumbaza kwejo njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhoti ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumba kwetshwe nayitholakale lecala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu. Ngoba sebekufezile lakho okwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa, besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngumuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe awuvumelani labo nesi
ngumdlalo baba bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MPC lawana
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile Ngomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization. INATO ababili laba bakhuluma ecingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China. Abezindaba abe Reuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa ele China lingangenela empinile. UBiden ubikwa ejele u Xi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshe zisuzenotho nxa inganika ele Russia izikhali. Ele Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni awe-Ukraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi ele Russia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele Ukraine le Russia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe nomnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asebenamanye abe-NATO bakhona amabutho azovivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia. Kodwa siyabona into abe-America bayifuna ukuthi ingenele. Impi le idividekile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impo yomhlaba. Iveli sisithinta khathesi. Loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo. Kodwa izasithinta, igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke omhlabeni.
Kunabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi, njengoba sisazi sonke kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunde e-Ukraine, abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijiyeneyo, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazagqitha ngaphi izifundo zabo lezo. Kutsho ukuthi nxa sebezakuya kwenye indawo sokumele bayeqala phansi. Iqala ikhosi abanye abasebeqedile, njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ngama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono, izikhul ofisi bezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokho ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. Ende sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezindliyana isikhathi abasebesiqede laphana imali abebeyifake laphana nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months usaqede sokuphelele emoyeni kunje kuba buhlungu njani. Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela yaphana.
Umnumzana Sipho Nkulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye abamabandla ezombusazwe abeZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho guquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu. Nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZanu PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba makhangela kathi siRussia isitshengisa amandla ayo ukuthi lamandla anganani. Ngiyakuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje ukukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia kuthi ukuthi iChina nxa ingangenela ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Maye America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenela kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence yeNATO ukuthi iWarsaw Pact liyana iyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension yeNATO ikakhulu kuterritory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi sibe le iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo kubackyard yabo. So babuya bahlupha kolokwana yikho okwenza iRussia ilwe. So impi leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele-Labour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union igayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazali bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi konoko yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ikabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abakuphambanisela khona bona bekele ukungenela sibona ukuthi impilo ingaphangisa nje ukuphola ingaphangisa nje ukuphela iAmerica iyujikelele nje ingakela ungenela le NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele Russia ngamanye amazwe agoqela kumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenza ukuyimpota iyibona i-oil yabo njenge-Russia ingathiwa khona isingendlo kuma-under ama-sanctions abamaphiweyo ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yabo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanctions ngabo.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele-Ukraine phansi kwe-United Nations General Assembly esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule-Ukraine ngele-Russia, ele-Zimbabwe, China le-South Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho. Kuthi ele-Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le-Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano laba kwamanye amazwe, uprofesa Emon Murwila watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live to kulamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi legasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando kanye lamandla kagetsi. Sokudilizwe amabhasi athwala abantu, izimota, ngitsho lama-ambulensi. Le yimisebenzi enziwa yiRussia e-Ukraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokhu akusiyo mpahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho, zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza, lalapho okuhlala khona izimuli. uqhubeke etsho uBlinken. Ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu, okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights, uMichelle Bachelet, uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi eleRussia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini ikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona. Baqothula imbokodo lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo. Agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasotsha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho. Sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
My darling, what a Friday, 7 to 4 what a Friday, my sweetie.
Kuliviki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Keros Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afro Fusion ewoBulawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo Ezra Jesus Sibanda owe Studio 7.
Uziza Carol kwezomculo ngoba ethi leli gama limenza azive elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngowaqala. Laba nami abangamantombazane abangu 3 lo mnawami omfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi komalava primary ngafunda konhlupho enhlupho primary eMadebeleland South isecondary ngafunda eGohole High School.
Niyawuthanda mina umculo ozazi futhi
uMatau elandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla washo wathola abamxhasayo basebenza laye wangena estudio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You're My Reason. I-music engiyiculayo ikhaya Afrofusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane Johannesburg labanye lapha koBulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngamasingi.
Abanengi uCaroline wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu owangenza ngathanda imusic nguBeata Mangethe. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Kukhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi ma ngingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Kosela izi kubalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu support abangiphayo yona kumusic yami. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe lami ngumculo omkhulu wakoBulawayo. Ingoma zami zitholakala ku-YouTube channel yami ebhalwe Carols Banda. KuFacebook nguCarols Banda. KuInstagram Carols Blues 10. Twitter nayo nguCarols Banda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwadudisathunqa uCarols Banda obesihlakaza umculo wakhe we-Afrofusion. Libe nampela sonto elithukela igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uhulumende uthi usebophe amapolisa abiba HIM sekelo webandla le-Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Godfrey Mgarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa itshele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla.